bona uthi konga mahlezi engivikela
Thixo
noma ngibona njalo yenu yenxole
Thixo
angazi ngathi mina ngingambonga njalo uyambona uthi konga mahlezi engivikela noma ngibona njalo yenu yenxole Angazingathini mina ngingambonga njalo yena mkhulu njalo kukho kuzoshintsha bona uThixo wami hlezi engivikela noma ngibona njalo yena oyangixolela Angazingathini mina ngingambonga njalo yena mkhulu njalo kukho kuzoshintsha